Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 8 kuLwezi 2019 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zikahulumende weBrithani zihlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa.
UPresident Nelson Chamisa uhlangane leziphathamandla zelizwe leBritain emalangeni amabili adlulileyo. Kukhulunywa ngendlela ilizwe leZimbabwe elingadlelana layo lelizwe leBritain.
Odokotela abakhalala umsebenzi bakhulumisana lohulumende ngokumele kwenziwe ukuze babuyele emsebenzini.
Thina kaseyindawo kasilamali yokuphuma ezindlini yethu, sishona ezindlini isikhathi sonke. So akula ozahamba kuma-hearings, even laba okumele behambe kuma-hearings abangakaxotshwa.
Sezisifa okwethusayo izifuyo emaphandleni endaweni ezishiyeneyo kweleZimbabwe.
Sibhekane lendlala embi ikakhulu emhlubulweni mina lapho endlela khona ebulilima west, kugoqela ibulilima njalo i-district letsholotsho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iziphathamandla zakwaleBrithani izolo ziyenze imihlangano etshiyeneyo lomongameli Emmerson Mnangagwa, umkhokeli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa labantu abasebenzela inhlanganiso ezizimele zodwa. Omunye wabangene imihlangano le ngunkosikazi Harriet Matthews, omele uhlangothi lukarhulumente olubona ngokudlelana lamanye amazwe kanye lenhlanganiso ye-Commonwealth. Ubekhatshwe ngunkosikazi Melanie Robinson, omele iBrithani kweleZimbabwe, lonkosazana Debbie Palmer okuhlangothi lwezentuthuko. Iziphathamandla lezi zithi zithunywe ngurhulumente kamnumzana Boris Johnson ukuze ehlolisisa ukwenzakala eZimbabwe. UMatthews utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi kumele urhulumente kamnangagwa aqule ezokulondoloza ilungelo likaZulu, umnotho osubhidlika, inkohlakalo ememetheka nsuku zonke elizweni leZimbabwe lokunye. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosikazi Matthews leziphathamandla zikarhulumente kamnangagwa. UMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaChamisa, uthi urhulumente wakwaleBrithani ufuna kube lentuthuko eZimbabwe.
UPresident Nelson Chamisa uhlangane leziphathamandla zelizwe leBrithain emalangeni amabili adlulileyo. Kukhulunywa ngendlela ilizwe leZimbabwe elingadlelana layo lelizwe leBrithain. Njalo uPresident Chamisa ebika ngezinto ezithize ezibambelele ilizwe, njalo lokuthi kungenziwa kanjani kumbe ukuthi amanye amazwe angaphathisa kanjani ukusiza ilizwe leZimbabwe ukuphuma ebuzimeni esikubo ngalesi sikhathi. Ukhulume njalo ngodaba lokuthi amalungelo abantu belizwe leZimbabwe kaphathekanga kahle, uhulumende lo esilayo ukukhanya akuthathi mangu ukuthi aphange ukugijimisana lokubulala abantu. Khonokho kuba yinto ebangela ukungaphatheki kwabantu, lo ungaphatheki kwabosimabhizimusi kubulale ezomkhonomi. President Chamisa wakhuluma njalo ngodaba lokuthi kukhona ukuntshontshwa kwezimali zikahulumende kusegcekeni abantu bebandla lika Mnangagwa bekhanya bengabotshwa. Khonokho kusuke kwabala udaba olukhulu kakhulu, ngoba phela ilizwe selithwaliswe nzima yilezi zenzo ezimbi kangaka, njalo kukhanya ngani akusoze kube lobubelo okwesikhathi eside kakhulu nxa kungalungiswanga indaba zokutshontshwa kwezimali zikahulumende lokuthi ezisetshenziswa ngendlela engaqondanga, kumbe singathi indlela engalethi intuthuko lenguquko elizweni lethu.
Kuqakatheke kanganani ukuthi iziphathamandla zeBrithani zikhulumisane lomongameli webandla le-MDC Mnumzana Chamisa?
Ukuxoxisana komkhokheli webandla le-MDC esazi ukuthi waphumelela kahle ekhethweni lomnyaka odlulileyo lamanye amazwe kuyinto eqakatheke kakhulu, ngoba uyabatshengisa abakhokheli bamanye amazwe ukuthi yini into engenziwa ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole ububelo, njalo ukuthi bangakhulumisana njani lebandla leZANU-PF ukuthi kulungiswe lezi zinkinga ezithize ezihlupha ilizwe lethu leZimbabwe.
umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MTC. Odokotela abakhalala umsebenzi benze umhlangano izolo lomphathintambo wezenhlalakahle wezempilakahle udokotela Obadiah Moyo eHarare kulandela ukuxotshwa umsebenzi kwabanye babo abedlula amachumi ayisikhombisa. Udokotela Tawanda Zwakata osabambe wesikhatshana isikhundla sikanobhala jikelele kuhlanganiswa yabodokotela abasathuthukayo eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi akuphuphanga lutho emhlanganweni lo. Uthi bakhangelelwe ukwenza eminye imihlangano lomoyo. Uhulumende sexotsha umsebenzi abanye odokotela abakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Udokotela Paulina Sikhosana okunhlanganiso eqatsha odokotela e-Health Service Board uthi ngempela odokotela bahlale phansi lomoyo bakhuluma ngezinto angazaziyo ngoba kade ngekho emhlanganweni lo. Kasenelisanga ukuxoxa lomoyo ngodaba lolu. Udokotela Mthabisi Bhebhe okunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhulumisane labodokotela ukuze babuyele emsebenzini.
Thina kaseyindawo kasilamali yokuphuma ezindlini yethu, sitshona ezindlini isikhathi sonke. So akula ozahamba kuma-hearings, even laba okumele behambe kuma-hearings abangakaxotshwa. Laba abaxotshiweyo bazihlalela ezindlini njengamalanga la adlulileyo. Kodwa okuqakathekileyo kunanzelela nje ukuthi odokotela bonke nje iZimbabwe yonke kabayi emsebenzini. So ukuxoshwa kwemsebenzi lokho kwenzakalayo akusoze ku-improve indlela ezibhedlela ezikiyo yona ngalesi sikhathi, ngoba akunama-patients akhangelwayo, abantu bayagula. So ukuxoshwa kodokotela lokhu is not a solution, but kuyawuyisena i-crisis because kuyaphambanisa ama-negotiations kumele enzakale.
Udokotela Mthabisi Bhebhe ukunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association sixoxelaye eseHarare. UZulu uthi ziningi kakhulu inkomo ezibulawa yindlala eMatabeleland nakwezinye indawo eZimbabwe. Sokufe inkomo phose ezedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 esabelweni seMatabeleland South. Sokusifa labo babhemi lenyamazana zasendle eziswela amadlelo lamanzi. Sokulokulwisana phakathi kwabantu izifuyo lenyamazana zasendle kubangwa amanzi. Omele ibulilima West edala lepalamende ekubandla leZANU-PF umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi umumo mubi kakhulu esigabeni sakhe.
Sibhekane lendlala embi ikakhulu emhlubulweni mina lapho emvela khona ebulilima West, kugoqela ibulilima njalo i-district leTsholotsho. Okusuke kwenzakala yikuthi inyamazana zasendle ikakhulu indlovu esizazi ziningi eZimbabwe laseBotswana bezivame ukuthi eminyakeni zibuye zizonatha amanzi edamu elikhulu okwakuthiwa yimabhongane kumbe mayitengwe dam. Kodwa sezithi zifika kwampana zithola kungela lutho sezisiya kulwa lezinyamazana ezifuyiwe njengezinkomo zilwe njalo ezizinyamazana ezeganga ezezifuna ukunatha khonapho. Leso futhi zilwe nabantu njalo ngoba siyakwazi ukuthi emachibini agedwa ngabantu afana nasemfuleni umayitengwe laphana. Indlovu sezibuya zidinga amanzi zifike kwampana zigqibele njalo ekuzame ukuzinatha. Kwampana ziyabe zifaka abantu ebunzimeni obukhulu ngoba basuka baphaphatheke ngokuzesaba. Sokuthi balokulwisana phakathi kwenyamazana ezondliweyo nabantu lenyamazana zeganga lezi ngenxa yokuthi akulamanzi. Esikubizelayo kuhulumende esengengakhuluma njalo ngakho ubaba okhangelane le Minister of Agriculture naku-DDF ikuthi i-Minister of Agriculture kayincedise siyisandla sikahulumende ukuthi kugejwe idamu lemabhongane inyamazana zibuyele ziyenatha khona. Leso kusithi i-DDF kayincede ukuthi kube lezibhorane eziningi kumavillage ngavillage. Izibhorane zona lezo kazingandelwanga abantu ngobulutshwana bazo, kodwa bese sinanzelela ukuthi thina e-Africa sibusiswe ngelanga. Sesenza ke lokhona okuthiwa ngama-solar base pump ukuthi amanzi abe ezakhithwa phansi elethwa phezulu kusetshenziswa isola.
Inhlanyelo sokuzalinywa sesisondele isikhathi alubana lithe lana izulu. Zikhona yini inhlelo zikahulumende mhlawumbe ezingatholisa abazali inhlanyelo mahala?
Yebo baba Nkomo, uhulumende kamnangagwa uyazi kakhulu ukuthi abantu kumele bancediswe ukuthi babe ngabalimi abaqotho. Asilimeni, ngikhuluma kanje inhlanyelo siqalisile kulungiselelwa ukuthi abantu bayithole.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi umela iBulilima West eParliamente njalo ulilunga lebandla leZANU PF. Ubekhuluma lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo ejiyeneyo. Ihhofisi kahulumende ebona ngamapentsheni isixotshe izisebenzi ezilijumi lanye okuthiwa zihlawula abantu abangaziwayo amapentsheni okwenza uhulumende alahlekelwe imali eningi ngokumangalisayo. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Herald. Iphephandaba le-News Day libika ukuthi inhlanganiso ye-Political Actors Dialogue ilabantu abafuna ukuzinothisa hatshi abafisa ukuguqula umnotho welizwe leZimbabwe. Okwamanje-ke sonke isikhathi senu ukuthi lisethulele elakho lapha-ke kuwhatsapp. Ake sizwe ukuthi abanye abathini namhlanje.
Ngithanda ukubingelela imuli yeZimbabwe okhulumayo nguShepherd Mshayike okambangwa uDube. Okunye engithanda ukukhuthaza imuli yeZimbabwe esikhathini ezinje ukuthi yikho lapho esizakhulela khona lapha ezikhathini zobubi, njengokuthi kuswelakala amanzi, kuswelakala amagetsi. Abantu kumele bathi invest in water and energy. Kanjani abantu bonke kabagqagqelise izindlu zabo, amaphahla abo, uphahla lugqagqelwe ngamasola. Abantu baziphekele amagetsi ngesola. Abantu ba-investe ku-gas cooking, natural gas cooking. Abantu bagebhe imigodi yabo emakhaya, bagebhe izibhorani zabo emakhaya, bayenze ama-irrigation amancane angaba ngama-one acre. Bonke abangaphandle kwelizwe labo bathi invest in water, kabafake imali ekwembeni izibhorani, their own private boreholes, and then bafake amasola emakhaya abo. Lanxa izulu lingana kuhle, lanxa izesa ingathi silamagetsi ayeneleyo, so long silamagetsi akho amahhala avela elangeni, uzaqhubeka uwasebenzisa kungabhadali lutho. Lanxa izesa izamele izifuna ukusithengisela, okusalayo yikho kuzayenza ukuthi amagetsi achiphe, because there will be alternatives, there will be vast alternatives to accessing energy. Siyabonga.
Salibonani bantu be Studio 7 ekanye labalaleli. Ngizwe omunye umlaleli ethi uhulumende kamnangagwa uyazama. Ngemva ke 37 years lokhe bezama, phela likhumbule ukuthi bona labo osomabhizinesi abakhuphula amaprice ngabakuhulumende yakhona. Kambe ungehla kubabhemu omkhulu ugade isitonkana sakhona.
Izolo bebeqambela ama-sanction amanga ukuthi ama-sanction yiwo abhidliza umnotho. Izolo akukakupheli le nyanga. Nampa ke sebejikele ababalisi, sebejikele ama-doctors. Izolo bekuthiwa ama-sanction abulala umnotho. Nanko ke akula mntu ongaboni ukuthi iZANU PF yiyo ezivulalela ilizwe. iZANU PF yizehluleki. Akula mntu ongaboniyo lokho. Manje bheka ababalisi bakhala ngezigxalazo zabo, ama-doctors akhala ngemali, bonke bakhala ngemali ezibhedlela kula mithi, abantu bayafa. Kodwa umnankagwa ubhejela ukubutha amaphoyisa ewagcwalisa ukuthi abantu bengakhompleni ngezigxalazo zabo. Isenza abantu izigqili ukuthi besebenze bengaholi. Yena ebhizi edlalisa imali, kuhlala kuthiwa kule mhlangano kulo mhlangano okuhlela ngebhajethi. Ibhajethi yani ekamnankagwa yokusela? Kudlaliswa yona imali, ibhajethi yani? Umnankagwa engayenza into ephumelelayo, vele lapha okule mali khona yikho lapha ababizwa besabele ngoba bayenzela ukutshontsha.
Sanibonani Studio 7, ngiyalibengelela lonke. Lo okhulumayo ngumhlaba. Ngizaqala phathe ngendaba yamadokotela. Amadokotela ngithi mina aluta continue until victory is certain. Ngoba amadokotela bangaze bebuyele emsebenzini. Equipment yokusebenza kayikho, imithi kayikho. Abalalayo leyo mali yokuthi bahambise ezibhedlela kabangancengi ngoba laba abantu ababusayo lapha kuleli lizwe leli ngama-capitalist amanyanzima okwedlula amakhiwa ayebusa la. Ngabantu abazinakekela bona bodwa lemuli zabo. So ngithi madokotela bambanani lingabi labathengisi phakathi kwenu injongo yenu izaziphumelele ngoba laba abantu kabafuni ukuncengwa ngabantu abafuna ukuthi siqinise amakhanda ngoba bayazenzisa bazenza juice. Akula muntu ongcono la. Abantu bonke ngabantu. Nxa kuthiwa ukhokhela ukuthi ube ngukhokhela wabantu, akutsho ukuthi kumele unyathele phezu kwamakhanda abantu. Doctors, I say aluta continue. Bese ngisiza kule indaba le eyemarchi le eyamateacher evaluweyo. Amapholisa kula nto abangayenza ngoba laba abafana abangaphansi ngapha bayahlupheka labo baya befisa nje ukuthi ngabe uyaphumelela ngoba nxa ukugwezelwa amatitsha labo bangama-civil servants labo baya bezathola khonokho okukhona. But ngenxa yokuthi kulalezi ezinye iingongonono zamapholisa eziku-looting cycle bayakwazi ukuthi bangama-beneficiaries, they are no longer police, bangama-politicians.
Ngalifuna ukuthi lani lingene kuhlelo lisithumezele umlayezelo wenu kuwhatsapp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Sesikhangela okunye okuvela kwamanye amazwe. Umbuthano we-Forces for Freedom and Change Coalition kwele-Sudan uthi kumele owaye ngumongameli u-Omar al-Bashir ahanjiswe emthethwandaba we-International Criminal Court ngoba wabulalisa abantu abaningi.
Wakwenza wangena kubhizimusi leli elokwenza okwenzayo okunjengokwenza amasepa lokunye okushiyeneyo, kule nzuzo yini ukwenza khonokho? Siyakwazi ukuthi eGoli-ke kunzima ukuphila khonapho. Ukuthengisela ngaphi? Okay, ngiza ukuthi ngiphindele. Impahla le oyilungisayo uyithengisa ngaphi njalo iyathengwa yini? Uyenelisa ukuziphilisa nxa ukuthengisa lokhu yini? Akutshele-ke abalaleli ukuthi bangakuthola ngaphi nxa befuna ukuthi bethenge impahla yakho njalo iyimalini.
Ngokuzalwa ngizala eLwagwero esigabeni abasibiza ngokuthi iMakhulambi.
Ye, lapho-ke kade uludaba-ke kube kuphambaniseka kwama-tips ethu lapha-ke. Ake sizwe-ke ezivela kwele Melika ukuthi kuhamba njani ngapha kwele Melika. Umnumzana Michael Bloomberg wake waba ngumeya wedolobho le-New York njalo olilunga lebandla lama-Democrats ukhangelelwe ukuthi uzangena kukhetho lokudinga umongameli kwele Melika ngomnyaka ozayo. Lokhu kukhangelelwe ukuthi kuzaphazamisa ukukhethwa kozamela ibandla lama-Democrats kukhetho okuzancintisa umongameli Donald Trump. I-Reuters News Agency ibika ukuthi uBloomberg ufuna ukuthi igama lakhe lifakwe egwalweni lokuvotelwa kukamongameli kungakavalwa ngokusemthethweni namuhla. UBloomberg kule minyaka engama-77 selesikhathi eside ecabanga ukungena kukhetho luka mongameli. Okwamanje akaphumeli egcekeni ngaza kwenza ngoba ulakho ukuthi abhalise igama lakhe kugwalo lolu eveza inhloso yokuthi ufuna ukungena kukhetho oluzayo kodwa engasoze kwenze isikhathi singafika. Okwamanje kulabantu abalitshumi lasikhombisa abafisa ukukhethwa libandla lama-Democrats ukuba bancikilane lo-Donald Trump kukhetho lolu. Abakukhetho lolu bagoqela umnumzana Joe Biden, owayengumsekeli kamongameli umnumzana Barack Obama, usenator Elizabeth Warren, usenator Bernie Sanders labanye. UBiden, uWarren loSanders kukhanya bethakazelelwa ngabantu abaningi abakubandla lama-Democrats. UBloomberg uthi abantu laba abasoze benelise ukunqoba uDonald Trump kukhetho oluzayo. Kasenelisanga ukukhuluma labo ngodaba lolu. Asenelisanga njalo ukukhuluma labaphethe intambo ehhofisini kamnumzana Donald Trump. Ake sizwe ukuthi umnumzana Phithizela Ngcobo, ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa, ukuthi uthini ngalaba abancintisa kukhetho.
Abaningi bakhalela ukuthi uJoe Biden nguye ongangqingilana noTrump, kodwa umbuzo-ke ukuthi ulawo yini amandla okumelana noTrump ekuseni le mini njalo nje. Futhi abantu bayakhuluma ukuthi uJoe Biden ungani usekhulile kasesengumfana. Abanye bephinde njalo labo bekhuluma ukuthi kathi uTrump ngumfana yini. ungani nje bonke ngamasize afana nayo sebe fikisa kuma 72 years. Lo Elizabeth Warren lo Bernie Sanders labo futhi nje ngabantu abakhulile lo banje bengani bathanda abantu abancane. So esingakutsho ukuthi sizamelela lathi ukuthi umnyako ozayo ufike ikho lapho esizathola khona impendulo ukuthi bazakwanisa yini ukubamba nalo Trump. Kumbu Trump uzayenza lokhana kwako umnyaka ophelile ayethi Crooked Hillary wagcina ese sezithatha abantu bebona anthiwa uHillary ngumuntu ongaqondanga.
Umnumzana Phithizela Ngcobo yingcwedi kwezombusazwe ezimele yodwa. Sixoxe laye ese-Washington DC khonapha kwele Melika.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Kwezomculo lamhlanje silo mxaki wezwe Ndlovu akelizwe ukuthi utsha njani.
Obulisa ngumxaki wezwe ngakaNdlovu umfana ozalwa endaweni yazo isolotsho ukuthi kusemathishani yena isigodi la buya khona. Ukuqala kwamcula ngiqale kahlahle 2016. Into engenze ngacula umasikandi ngikhule ekhaya vele bebedlala uthwalufu umfazi omnyama. Kuyinto yangiholela ekuthenini ngiwuthande kakhulu umasikandi ngoba umalume bebethi uma behlile bebedlala wona umasikandi. Kwayinto-ke eyangenza mina ngawuthanda kakhulu umasikandi. Ngasuka-ke emakhaya ngazofunda eGoli. Kufika kwami-ke la ngafunda ngahlangana ney'nsizwa impela eziwuthandayo nawo umasikandi. Ngagcina sengumuntu odlala isiginci-ke lapho-ke. Ngangena-ke emculweni 2016 neqembu abafana bakalobhengula. Mina senginama album athe kuba mabili ngingumxa kuwezo ngikhipha 2017 ebethu sizi ngakhipha eka 2018 ebithi badidwa ingoma okuyiyona engisebenza phezukwayo njengamanje i-album efike impela abantu bayithanda kakhulu ngendlela emangazayo. Kukanti-ke eyeza next year vele nesihloko sesikhona siyabithi kona shintsha isitayela. Kuyabe kunakale kakhulu bhuti lapho ngithi ngichaze impela abantu bengaze bedideke ngoba nabalandeli sebangibeka nje bathi yimini inkosi yentambo ngokusemthethweni le ngakithi ngomthokazi. Bayazi-ke nabo bafana ukuthi uma bebhekane nami bayaqhela impela. Bese ngithi insizwe engibambe nazo la engakusho nje impela yinje bomvu kakhulu indoda yaseMelmont okuyiyona eyangibheka esigincini okuyiyona futhi edlala isiginci kwezinye zeingoma idlale futhi no bass guitar ne-keyboard ibuye futhi ibambe nakuma-backing iyona phela indoda engiyibambe nayo kakhulu. Bese kuba khona kamaqembu lawo esisondelane nawo anje ama-bless amahle umaswazi bafana balobhengula amanxusa amahle insizwa mpela esibambisane nazo kakhulu kwinjebo music production engikholela ukuthenini sizokhula sonke siqhubeke nje senze lo msebenzi ephambili. Ngibonge futhi nakuwena msakazi ithuba onginike lona lokuthi ngiyiveze nanokuthi abantu bebengazi. Umxakwezo uyatholakala-ke kufacebook yathi Mxakwezo Ndlovu noma uthi Mxakwezo inkosi yentambo noma uthi Mxakwezo music production lapho yongithola khona. Ama-CD atholakala kumina inamba engitholakala kuzona zithi 07
0786746229 la ngitholakala khona ke uyangifonela uyangiwhatsapp lapho kuzona lezo number bese uthola ama CD yami. Ngihlala ngila eGoli njengamanje la ngenza khona umculo wami la ngiphusha khona. Ngiyabonga kakhulu msakazi thuba onginike lona nje. Ngifisa ukuthi ngikhule nabalandeli bebe ngazi. Ngibonge nawe nje isikhathi onginike sona, ngithi nje inkosi kwandisele. Ngiyabonga kakhulu. Ngivisa nje ukuthi besupport abalandeli bethenga ama original CDs nama DVD.
Yes, ambonga ke umxaki wezwe. Kodwa ke kulomama ke lapha uRachel Mpofu ogiga ke into ezijeneyo, ake sizwe ukuthi uthini ngempilo yakhe uRachel Mpofu.
Ngokuzalwa ngizala eLwagwero esigabeni abasibiza ngokuthi Makhulambila. Lapha eGoli ngisebenza ku-dental wellness, ngisebenza kuma-cleaners, ngiklina. Okwangenza ngangena kuleli bhizinisi ukuthi ngabona ukuthi kumele unxa ungumama ube lomsebenzi omunye, ngoba emakitchini manje ngile 49 years angiye ngisebenzi emakitchini sengilabo 60. Ngabona ukuthi izinga lami lele lokukhula liyaphambili, kufanele ngizenzele umsebenzi wami owezandla. Yikho ngathanda ukungena kuleli business le lamasepa. Njengoba nababa sisaqala ukuyenza le imkhixizo yethu, sisaqala ukwenza amasafu. Kukhanya ngokuya kwesikhathi sizaba lenzuzo mase sikwazi ukungena sithengisele ama-market, sithengisele zonke nje indawo ezithi ukuba phezulu amashopu mase siqalile ukwenza kahle. Ngoba manje besisaqala sisabona ukuthi mase singayenza kanje kungaba nje. Ngoba khona sizoqala ke manje ukusebenza ngomnyaka ozasebenze kahle. Manje besisafunda ukuthi ama-chemicals siwamixa kanjani ukuze sithole isepa, ukuze sithole isafu, ama-chemicals siwamixa kanjani ukuze sithole i-vaseline, ukuze sithole sunlight liquid, ukuze sithole pine jelly. Konke lokhu besisakufunda. Okwamanje ke ngonyaka ozayo sizimisela ukuthi sizoqala ke phansi ukwenza kahle izinto sithengisa lapha lalapha. Lokhu kuyathengwa around ngabantu esibayenzelayo around, ngoba manje besingakayenzeli ngaphandle, besisayenzela abangani bethu lapha around Hebro, Berea, Uvalle. Bayathenga ngoba izinto zethu ziyabe zilinani eliphansi elingasilo lemashopu. Bayathenga angeke uswele ukulala udlile, angeke uswele ukubhadala ischool fees sabantwana, bayathenga bona. Balaleli, lingasithola la thina siyi-group ebizwa iTshwaranango Basadi. Kutsho ukuthi siyi-group of 20, singabomama abayi-20 abavela ezindaweni ezihlukileyo, amakhaya ahlukileyo, Plumtree, all over Zimbabwe. Silabo amatonga bonke. So nxa lingasithola lifuna ukuthenga ama-product ethu, sile sunlight liquid i-750 i-R18, sile 1 kg isaf i-R25, sile vaseline i-125 i-R10, sile i-pine jelly i-1 kg sizoyenza, sisabona ukuthi singayenza malini but sizoyenza o-R25. So uma lifuna ukuthi lithenge izinto zethu balaleli, inamba yami ngu-083-599-4089. 083-599-4089. Rachel Mpofu. Lapha eJobe ngihlala eBerea, eHebro.
Yelo ke unkosazana Rachel Mpofu wokuhlanganiso ye-Egumeni Business Communities. Weqoqa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Singakehlukani sike sikhangele ikade sikhokhela namhlanje. Isiphathamandla zikahulumende weBhilitane zihlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisayo ngokipsdube ngisithi asidibaneni ngo-past 7 ntambama.